ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 18 Ntulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ajintshanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa iIFA lePhosa ngoba kathesi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathesi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individuals ukuthi kathesi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media.
UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko.
Baphansi futhi kuyabophlawayo kodwa ma bona bebona kufanele ukuthi bayinvestigator kubafanele njenge-local government sina njengehlangano i-MCC namhla lomhlangano sibithi labakhokheli ababophlawayo le-khokheli ze-national leadership kukhuluma ngodaba lolukuzabulukazilula.
Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ezamadolobho selifikile koBulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukamabhalane omkhulu uTown Clerk umnumzana Christopher Dube. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga elama-Gems libhuqwe ngeleMalawi 59-43 lamhlanje emdlalweni oyenzelwe e-Netball World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wamukele ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko esithi iguqulwe nje amabizo, ngakho-ke izaqhubeka incindezela ukutholakala kwembiko lolwazi ngolwazi ebantwini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labangene umhlangano wokuhlaziya imithetho emitsha yokwethulwa kwemibiko eZimbabwe owenzelwe koBulawayo bayisole kakhulu bethi iguqulwe amabizo kuphela. Omunye wabasole imithetho le uNkosikhona DVT oyintatheli izindaba othi ipha amandla amaningi uhulumende ukuthi ethese umlando abantu abethula imbono yabo ikakhulu enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini.
Ama-bills lawa ajintshanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa iIFA lePhosa ngoba kathesi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathesi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individuals ukuthi kathesi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media or i-social media.
Unkosikazi Siphiwe Ncube uvumelane lo-DVD ethi iningi labantu vele kalizwisisi ukuthi limithetho ichoni.
Kulusizo ukuthi uZulu kazwisise okumunyethwe ngama-bills lawo ngoba kusobala ukuthi uhulumende uzama ukunyathezela amalungelo okukhuluma ukhululekile ngitsho la ku-social media. Njalo kufana phaqa nalokhu okwakuku-IFA umahluko libizo kanye lokuthi leyi imithetho ithinta abantu kazana kanye lentatheli izindaba.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth for Innovation Trust uthi imithetho le ikhanya ivikela uhulumende ukwedlula uZulu.
And i-IPA siyakwazi ukuthi isilesikhathi ikhona, i-IPA yaqhubeka incindezela ama-journalists labanye abantu ukuthi bakhululeke kuma-expressions abo. Kodwa-ke nxa sesikhanyela ama-bill wona lawa amathathu a-replace-a i-IPA, Freedom of Information, kube sokusiza la le Protection of Personal Information, kube sokusiza le Media Commission. Kokuthathu kungani kugcwele kakhulu ekuprotekteni i-government.
Laloba bebaningi abasola limithetho esalolongwa kulexuku labanye abakhanya beyithakazelela. Omunye wabo ngumnumzana Mlungisi Dube ongumhlali wakobulawayo othi ubona uhlupho luzaba ekwenzeni lokho okuthiwa imithetho le ngoba uhulumende evame ukukhuluma engaze wenza.
Amabhili la ayemidiya alungiswayo siyananzelela ukuthi atshengisa ukuthi ale nguquko nxa sikhangelele kumabhili ayekhona ku-previous. Kodwa okuzaqakatheka kakhulu ukubana i-implementation part kulezinto eziningi on paper eZimbabwe ziyabe zilungile kodwa nxa sokusenziwa ku-implementation zingalungisiswa.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ulethemba lokuthi iguqulwe ngempela limthetho.
Ya, ama bills la amatsha uhulumeni azama ukuthi awayintroduce. Ngicabanga ukuthi kungaba kucathula okuright, kodwa ke we hope ukuthi kawasoze kumbe azale futhi ayipha labo phosa evele sikhala ngabo, ngoba ingozi engayenzakala ukuthi sibe sikhuluma kunje samabhili amatsha igovernment iyareforma isiphenduka, then nxa sikhangela nxa sokubuyela kibo sebesiyaqedisela ukuthi sebeqasa ukuzibhayela kwabo abakucabangayo, then bona sebesayini le kungayisikho besikufuna. So I hope ukuthi uhulumeni uzoba sincere in this particular case, amabhills lawa angatshintshwa and also bathathe imbono yabantu ngabantu bahlale phansi bazinuka amakhwapha bakhangele ukuthi baqinisile na nxa bekufuna ukuthi baguqule isimo semedia eZimbabwe.
UZulu ukhanya elokuthandabuza ngoba ethi ulokwesaba njalo abalathemba ngalokho okufuna ukwenziwa nguhulumende. Abantu bakhala ngokuthi kumele uhulumende agcwalise izithembiso zakhe ukuze labo bakhululeke nxa besebenzisa omakhalekhukhwini babo, hashi ukuthengiselwa amaphupho angasebenziyo angeke afezeke. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Iqula labamele uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube ngumnumzana Tinashe Kambarame umsekeli kameya. Iqula leli likhangelelwe ukuthi lizaqala umsebenzi kusasa ngesikhathi iziphathamandla zebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisahlolisisa ukuxotshwa kukaDube lokuxokozela edolobheni leli. Kasenelisanga ukukhuluma labakuqula leli. Kodwa uGibbs Dube weStudio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele.
Baphandi sithi kuyakoplawayo kodwa ma bona bebona kufaneleke ukuthi bayinvestigator kubafanele njenge-local government. Thina njengenhlanganiso ye-MDC namhla sinomhlangano sithi sinabakhokheli abakoplawayo nesokheli ze-national leadership khuluma ngodaba lolu sizabuluxazulula. Umhlangano lo uzaphuma le ndlela, so uyahlatha indlela ukuthi kwenziwa njani siyaphambili. Kodwa njalikwazi ukuthi sayenza i-statement ngempelaviki ukuthini okwamanje uthamkle kumele abele emsebenzini kube le-investigation kuqala.
Singathi ke akusoze kwenzakala ukuthi i-council yonke imiswe umsebenzi luhlangothi lukahulumende olubona ngamadolobho, ngoba sijala ukubona kusenzakala khonokho.
Asikwazi ukuthi kungenzakala kumbe hhayi, ngoba kathesi kuthe kukuthumele iqhula ukuthi liyehlolisise udaba lwakhona. So kusesemasinye ukuthi umuntu aqathi ukhula ukuthini iqhula lakhona liyaphuma nama-recommendations anjani.
Kodwa phela kuyenzakala ukuthi bakwenze khonokho baba Molokini.
Hhayi, mina ngibona ukuthi kusesemasinya ngoba umlilo wakhona sewabhula kudala. Abakulazibiki khona lesesenomlilo kulibhika umlilo sewabhula kudala umtanklesmebiyelele emsebenzini. So angiboni ukuthi kuyayenza nokunye okuthi.
Hello-ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uhulumende ungenela kudaba lolu ngoba akuqedakali ukwenzakala edolobheni lakobulawayo elibuswa libandla le-MDC.
Ikhansela yobulawayo ihlale vele ilisebenzela kuhle. Singamakhansela alebundi azwayo njalo sina bantu abasebenza ofisini abalebundi njalo abayisaba ukugebengu kwe-corruption nani lokho sesikubona kathesi lokho ngithemba kuzafundisa abantu bakobulawayo ukuthi hhayi akudojwa nje kuphongujikela umuntu phakathi uthi usengukhansela ngoba ungawungikhansela uyabe usuthiwa uyi-city father ungubaba wedolobho thonxa usuphe ngukuphosela ongabantu nje ongakhanyeli ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi umuntu ongela ngisho ivini indlu khonapha kobulawayo uzabe ezamelana ekhanselini seqalisa ukudistabilize ikhanseli into sihambe kudlala bona kabezi iloba kugambeni sizibuya lapha kobulawayo shuwa sizigcine sesi-appointela ama-commission lani anti khona kuyinto embili kodwa kungena kudala
kuyinisisiyavota
singavoti kuhle siphe ngufaka nje abantu bahlayana
singathi wena ubona zani-ke uhlangothi lolu luzaphuma lani khonapho ukuthi bangafaka amakhomishini yini
into esobala lapha yokuthi ama-councilor zethu amanye hhayi icapacity kabandla mina bengisho ukuthi ngabe kuyafika i-point ebayi laba abanye ama-councilor abayenzia ubudlongodlongo lobo babe bemisho eceleni kodwa kuhle kube nokhetho masinyane ukuthi abantu bafake ama-councilor oqodo abazakuqhuba i-agenda yakobulawayo abazakuqhuba i-agenda emathirenleni what being sobal about it yiliqiniso elikhona ukuthi bakithi lithina silapha wena unje emzini wakho kubuyiloja xa sesifike laphana sekuqala ukutshayela imithetho wena selimtsho ukuthi hayi igedi sesikhiya ngo-9 iloko sesizasho njani njani asoze kwayenza nxa lenze liloja lihlale liloja wena ulandlord ube ngulandlord inthat's it lapha kobulawayo lapha singapha yekeni sike sizibuse lathi sikenze okwethu.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma oyimela iphelandaba Mpopo mayidalele le parliamente ekubandla lezivano PF ubexoxa le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abahlali bakobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sekunganeno kulandela ukuvalwa kwawo ikhansili okwamalanga edlula afika phose ithumi kusalungiswa isitiji Secretarian Waterworks kumaviki amabili adluleyo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlupho olulokhu luphikelela ngolokuswelakala kwamagetsi lokunye.
Asithi thina uhulumende kadonse amasokisi uhulumende kabophe ziqina bonke uyalilungisa lolu daba ngoba lisithwalise nzima njengabantu ngathi hlezi singalamagetsi ikakhulu njengempilweni zemadorobheni khonapha. Yena ongabe fisa ukuthi azoqala ubudlelwano lathi azokwenza amabhizinisi kunjani izolo bengibhalelana labakhulu bakhulu banye abezisa lokhu engikhuluma labo sithi kati kwenzakalani ngoba uminista nte engikhuluma layo kwesinye isikhathi ngamthola esendleleni engumuntu ukuthi uya kwele elokuzeni evansi yase-Africa e-South Africa esiyazama ukukhuluma nabe-Eskom bengibuzana labo ukuthi kambe ngemva kokuhamba kwaminista kukhona yini ubungcono esizabubona. Yebo, ye silethemba ukuthi uhambile wakhuluma kodwa akulanto esikakayiboni etshengisa ubungcono. Sisasephakathi kobunzima bokuswelakala kwamagetsi ngoba funa ukukhuluma le msebenzini phakathi kwedorobho kwezinye izindawo abantu kutshona kumile kakusasebenzeki ngoba kunangwa lamagetsi akula production ehambayo.
Amanzi-ke liyasuthiseka njengezakhamizi ngalokho okwenzakala
so kulobubili kuyona le ividi nje sikhuluma nje amanzi akhona ilokho okwenzakeleyo okusehleliyo njengobulawayo esukuvalwa kwamanzi kwaze kwafika iviki eleqayo elidlulayo. Yebo, ye kube buhlungu kakhulukazi kithi njengezakhamizi ukuthi siswele amanzi ngoba edorobheni nxa uphile ungala manzi uvele impilo yakhona ayiphilakali ngenxa yokuthi kuyethusa sisesabela ukuthi nxa kungala manzi kungaqhamuka imikhuhlane. Nxa zokuqhamuka imikhuhlane kuluhlupho olunye olukhulu kakhulukazi ngaso lukhona phakathi kwabantu sokule mikhuhlane. Kodwa lokho kwenzakeleyo ukulungisa ukuthi kulungiswe izindawo zethu zokwamukela amanzi zokufikela amanzi kulungiswe lokho kade kulungiswa. Bekuqakathekile ukuthi kwenzakale. Kodwa at the same time kuthiwa khona ubuhle buyathi nxa busiza bubuye kodwa kube lobunzima obuba khona. Ngize ngufanise njengokuthi mina ithumba ukuze liphole uyabanjwa ukhanye kanzima ukuze uphume umthombo kodwa uyabukhale washaba umkhosi kodwa ngemva kwalokho liyabe selipholile uzazuza ukutshaywa ngumoya. Yikho lokho okwenzakala ephathi wesigodlo sethu sakobulawayo ngamanzi. Bekulungiswa kodwa kwasihlukuluza njengezakhamizi. Kodwa ngikhuluma nangikhumayo lesi sikhathi kunjani. Ngibona sokulobubeko indawana ezithize. Kungabe lokho kukhona ukuthi laphana laphana amanzi akafiki yeso kwalesi sikhathi kodwa ke indawana eziningi akesekhona. Kulomehluko kulalokho esiphuma kukho okweviki ephelileyo lamalanga phosa amabili amathathu phezulu.
Lo-ke ngumnumzana Winos Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association iBura. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Lamhlanje kuhlelo lwe-Life Talk, kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngomncintiswano wamazwe omhlaba webhola lokuqhaga we-Netball World Cup lapho okudlala khona iqembu leZimbabwe elama-Gems. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labesifazane labase befeze ngiyaphinda njalo. Inani lasebefe enyangeni ezine ezedluleyo ekuqhamukeni kwempi edolobheni leTripoli kwele Libya ledlula inkulungwane eyodwa i-1100. Ukutshengisela kwabantu besigaba sePuerto Rico kuqhubekela phambili besithi bafuna usiba lukhulu waleso sigaba uGovernor Ricardo Rosello asuke esikhundleni. Udubo soluhlasele idolobho lakobulawayo soluthiwa ngabanye lubangelwe yikubandlululana ngomhlobo i-tribalism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngani indaba yokuthi abantu abakhethwanga ngusivele kayingeni lapho. Yabona nxa besey ngekhaya nxa kungafiki isela, sithi sikhothanise isela, mina ngibe sengisima ngithi wena Mqondisi Dube ngokuthi ulebatha. Angisaboni ukuthi ngabe ngasakhangela indaba eqakathekileyo. Mina senjani sengisola into ekhona kuMqondisi engeke nganjani ngayo. Ngoba nxa ezele elebatha, kuthi uyakufa elebatha. Angiyabona. So mbona ngani into esihlupha kundaba zonezo ezizama ukuthi sizicubungule.
Okay, wena uthini mnumzana Moyo?
Hawu, ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga labuSidan. Mina ngizatsho ukuthi uhlupho lokobulawayo lumayelana le-tribalism. Kuhle ngoba ungikhulumisa loSidan Chorosa esazana for quite some time. Kule document ekhona esicirculatayo i-code XXX abanye bethu ngokuyibala la ngokuzwa ngayo okuthiwa yabhalwa i-MDC about taking over imathebeleleni lakobulawayo. Not only do we talk of code XXX kuphela i-document ye-MDC, sikhuluma la nge-1979 Grand Plan ekhuluma exactly okwenzakala kwele mathebeleleni yonke ngejikelele ngenxa ye-take over yabantu basesishoneni bebamba izindawo zonke ezinye ezigoqela ma-government institutions. Mphenduke-ke lapho kundaba ye-code XXX. I-code XXX lanxa bengafuna ukuyidenaya ikhuluma kanye ngokutake over uBulawayo, ikakhulu be-take over iBulawayo City Council. Uzananzelela ukuthi kungokokuqala ku-history yembali yakobulawayo for the past 39 years ukuba lo-city council
olama councillors akhuluma ulimi lesishona angafika 17 kube lo deputy mayor. So ke indaba lena nqa ngithi ngiyayikhangela mbala I code triple X lalokho kwenzakala ku ground. I will softly say indaba leyi ehlupha uBulawayo iqukethwe yi tribalism. Mina ngike ngaba seHarare for 3 years I think from 2003 up to 2006 angikhumbuli futhi ngangiye ngikhumbula ukuthi ngangingafaka ibizo lami eringini weza kukhethwa o-MP kumbe kukhethwa o-councillor.
Nantu daba mnumzana Chirotsa code triple X uthini wena?
Engingawutsho yikuthi uyabona nxathi siye emsakazweni kumele sihloniphe abalaleli sibatshele iqinisa. Ayinxa unikwe ithuba elokuthi ukhulume lelizwe umuntu kumele uzinike amakhwapha ukhulume iqinisa. Yona leyo 1979 grand plan kayisiyonto eyabunjwa yi-MP yibona laba omqondisi khonapha koBulawayo. So ngananzelela umuntu onjengami vele okhule ilizwe selikhululekile angazake mina ngifanise labo mnangagwa. Then sengisiye endabeni kuthiwa ngiyomhlobo lapha koBulawayo. Uzananzelela ukuthi into eyenziwa ngabomqondisi yikusapota iZANU-PF becatsha ngendaba yolimi. Yena lo Christopher Dube ose-City Council kuyaziwa kakhulu ukuthi usebenza kuhle, usebenza ndawonye lo mnumzana Obhethi Mpofu. Uzananzelela ukuthi isikhathi uObhethi Mpofu lithenge iVictoria Falls kubhalwa kusiya University of Witwatersrand eSouth Africa bekhuluma ngayo uObhethi Mpofu. Umuntu owayengu-town clerk owayencedisa uObhethi Mpofu ukuthi athenge lawo ma-property nguye nalo uChristopher Dube. Namhlanje nxa ama-council e-MDC ekhuluma ukuthi uChristopher Dube ukhorapt umqondisi bafike bemsupport base becatsha ngolimi bethi hhayi ngazake ucotshe iNdebele ngoba la ngamashona wayengumuntu owayehamba lezipra kodwa athesi kasenguye muntu ohamba lezaphu le labo babudabengwa ngumuntu vele wasewahlala kuzana. So into eyenziwa lapha koBulawayo ukuthi amalunga la azithi nawe-MRP baprotekta iZANU becatsha ngolimi becatshe ngotribe.
Naso ke indaba mnumzana Moyo uthini wena ngalokhu?
Ngiyabonga nyamuzwa Sibili Sibani. Okokuqala thina njenge-MRP uyakhiye mayindethi angicabanga ukuthi kakhuluma iqiniso uSwidani nxa esithi thina sisapota uChris Dube ngoba sisebenzisana leZANU. Uyakwazi sosele i-journalist ukuthi mina ngomunye wabantu abaqale ukulwa ngidefenda indaba zema-Tribeland. Yena esosele i-journalist uSwidani kusosele umgaba. Akula muntu engimesabayo mina lapha neZimbabwe weza ngumnankagwa kumbe ngumgabe as long as into ayenzayo ihlukumeza abantu bakithi weza ngichamisa kumbe ngubani. I'll still call a spade a spade. Ngithi into leyi irongo. So indaba okumele ayichasise uChorotsa ukuthi yena kulama MDC amangayi ngoba okuqala kulama councillors ahambe haya kulwa lo Dube uKambarani engu acting mayor. Umguni abuye adinga njengomayor athena yena ube ngikho kulive areverse i-decision yokususpendwa kukacouncillor. So into engifuna ukuba yazi ukuthi ama-councillors wonke akoBulawayo wongu-29 ngawe-MDC and labo abalide ukuthi uChristopher Dube ayesuspendwa bayemseva nge-letter of suspension were predominantly Shona councillors.
Mnumzana Chirotsa uyakhuluma lapha umnumzana Moyo uthi hayi bona basola i-procedure.
Umqondisi lapho uyaphosisa mfowethu Chris. Uyaphosisa Sibili umqondisi nxa esithi yena i-MDC ile document ethiwa yi-triple X. Ama-documents e-MDC ayaziwa o-juice, o-reload, o-bridge, bonke bayaziwa. Okwesibili, uKambarani lo abamtsho. UKambarani ibizo lelo kaliso lesitshoneni angithi. Ibizo lelo vele ngelesiMalawi, ngolimi lwakhona ngale lutho inyoni. Okuthi vele nxa sesiwufaka ngolimi lethu ngapha singambiza sithi manthelela kumbe inyoni.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubexoxa endawonye lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. It Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga elama Gems libhuqwe ngeleMalawi 59-43 esigabeni sesibili somncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba eVitality Netball World Cup odlalelwe edolobheni leLiverpool kweleNgilandi. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisas Vanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Iqembu leMalawi ebelisidla imbabazane litshaye labhuqa amaGems lachumisa abalandeli bawo okuyinto ethiye abaningi bebambe owangaphansi. Unkosazana Beatrice Khumalo ngomunye wababuthanise imali yokuphathisa iqembu leZimbabwe. Yena ke uthi amantombazana amaGems azamile.
Namhla kube kunzima kodwa ke badlale kahle amadlavuzana akhona, ama-supporters lokhu bahlabelela sethi ku-top 8. Sesikhangelele njalo our last match ikakhulu ngaphe diaspora abantu bebencedisa abanye bebuya lama t-shirt abanye lani, so ukuthi amankazana ehlala ekuhle ku team yethu sibe le strategy yokuthi i first day sike zabanika ama 100 pounds 100 pounds, 3 days later zabanike inye, 3 days later abe expressly banike inye. So sizamukwenza khonoku ukuthi sibone ukuthi bale mali esiphameni.
Osakhulayo uSifiso Ncube ohlala edolobheni elenzelwa lomncintiswano uthi uveze ukujabula okukhulu ngokudlala kweqembu lalapho adabuka khona.
Everything is nice ngapha eLiverpool, we're so blessed ngoba amankazana I will hostela eLiverpool lapha and mina umhlali walapha eLiverpool. So we are really really grateful. Amabhora abadlala amagames abo and the girls were so powerful. Badlalile sifika umdlalo yabo yonke all the games. And siyajabula, siyathaba ukuthi they've done really, really well. We are proud of the Gems. We see more fire.
Ama Gems abukelwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zona ebezisiza ngobuningi kule mdlalo. Abesifazana labesilisa. Okugoqela uNkosinathi Zwimba.
Badlale kahle kakhulu amantombazana and akukho esikusolayo ngoba iteam yeMalawi ibonakale namhlanje engathi ba-trainer njalo ngama-champions e-Africa iMalawi. So akukho esingakusola and the end of the day sinanzela ukuthi iZimbabwe ekugcineni i-ranking yabo izayimprova nge-performance yabo kule World Cup.
Omunye wesilisa obebukele umdlalo wanamhla ngumfokampofu uThamsanqa.
Amantombazana adlala ibhola elihle kakhulu. Lo amantombazana eMalawi abonakala ukuthi hayi abonakade ngama-champions e-Africa ngempela, kodwa hayi iZimbabwe layo iyeza kuyabonisa ukuthi eminyakeni ezayo izabakhophana ezinye leMalawi. Sikhonze kakhulu.
IZimbabwe isisalelwe imidlalo emibili oweJamaica leUganda, kudingwa ukuthi iyaqedayo kusibanga sibi phakathi kwesikhombisa kumbe sitshiyagalombili 7 loba 8. Iqembu lamantombazana lamaGems liphakamise isithunzi leflegi yeZimbabwe emhlabeni wonke jikelele ngokudlala umdlalo webhola lokuqaga ngezinga eliphezulu elenze wonke umuntu walijabulela. Ngimele Studio 7 eLiverpool, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Lezathatha ingoma kaChris Makoya isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukanike sikhangele indaba ebezikhokhela. UZulu wamukele ngembono ehlukene emthetho elolongwayo elawula ukwethulwa kwembiko. Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo kuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gander.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.